Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Hey, andikunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe ukukhangelane labalweli benkululeko, ukukhangelane labantu bonke esilabo khona phelizweni kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lathi vele lizwe lani, sibiseleni lathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Yes, yabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokho abakutholayo akweneli njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe bayakufuna. Liyavumelana lakho yini?
Mina ngithi ngabe abakeli benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits. Abantwana bebemele amabakeli benkululeko bethole enough to empower abantababo. Bathina sanikilitha kakhulu okokuthi kathese singabantu abakhalayo sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufikile ngalomsizi. But ngendlela ngabe sisendaweni eright thina singanakekelwa kusho ukuthi labantu bethu siyafanisa kubanakekelwa. Kodwa asizange sithole ukunakekelwa, asizange sikhangele njengabantu. Yikho kathesi ngokraibhedi ngoba asinalutho vele, uyapaupas asinalutho. Ngabe sinolutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala. Nxa kathesi kambe mina ngingathi uhulumende athengele mina impuphu, athengele umntanami, uzagcina kusasethengela lo mzukulu. But mina ngithi abaluleli benkululeko kathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa.
Ye, sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngeva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi. Lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa?
Abaningi kakhulu. Njengokalakithela amaNdebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa. Bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo lwaluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhatshi. So into yakhona i-affecthe ngapha eMatabeleland kakhulu kuma-axis. Abaningi lakathesi lokhu bethengiswa amanga kulanto ephumayo. Kathesi vele akulalutho. Imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba waspenda those years eganyeni eqeda khonapho kasakhangelwa sekukhangelwa bona bana abalutshana okumele bade basuke.
Manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lane lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la?
Ilanga leli sibuthi thina sisuthisele kakhulu thina bafowethu abasala kubo Zambia, eMozambique, ema-Angola, endaweni ezitheneyo. Iindawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahanjwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanjwe izikhumbuzo sikhona ngani sibavakathela abakwanisile ukuyafika bahambe befika. And kungabi i-expectation yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente. E-Zambia urhulumente angenele, e-Angola urhulumente la angenele, kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu. Njalo ama-shrines abo must be well protected, abe yi-heritage, abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela eZambia, waphela eMozambique, waphela e-Angola.
Hayi, kuyezwakala isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga abalaleli, ngiyabonga.
Hayi. Hayi, lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle.
Ngiyabonga baba.
Lo ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.